Ngathi lezi nsuku eHarare ayikuthule kasizwa amanye cases ekholela nxa ekhona amalutshwana angathi kwehlile kwalezi nsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende uncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu. Okwakhathesi kulengesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention. Ngoba udubo silokho silalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona yikuthi amanzi malutshwana. Njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile, izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kobo Jeffrey Morton Waterworks khona ngale. Ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi hayi ngayi 100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi noma ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi. Ngoba ngesilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi yi-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawuqumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
EHarare ningathi okuqakathekileyo kakhulu yikuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama-treatment le. Ngoba amanzi akhona singakhangela idamu le-Darendel le-Lake Chivero. Amanzi akhona lenxa izulu lingananga kangako lonyaka kodwa kungcono. Kodwa sile ndawo njengeChitungwiza. IChitungwiza ayila amanzi ayo, ithatha amanzi eHarare. Kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi iChitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabe emaphandleni?
Ya, iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile. Wakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqaliseni komnyaka libelikoma $5-6 kathesi selitshaya kuma $13-15. Abantu abaningi edorobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa ngokudula kwangkhona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo. So kumele ukuthi kube lemizamo ukuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe. Uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela, akhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphila ngemisika. Nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo. So baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga. Njalo kungayisikho kudla esingathi okungasuthisa noma kuphilisa imuli. Balutshwana abaphilo esingathi impilo e-right.